Ibandla lezaphu lithi lanxa likhala labakhalayo ngokutshona kukamnumzana Robert Mugabe galisoze lafala lukhohlwa uchuku lwakhe. Umkhokheli waleli bandla umnumzana Isaac Mabuka uthi uMgabe uzakhunjulwa ngodaba lwegugurawundi kanye lokwabela abansundu umhlabathi.
Njengabantu bonke akula muntu othabela ukufa komuntu. Siyakhala labantu bonke abeZimbabwe kodwa singakhohlwanga ukuthi waba nguye wayekhokhela ngesikhathi segugurawundi lapho kwabulawa abantu abangapha eMatebeleland. Kodwa hayi, siyakhala nje umuntu obhubhile. Akula muntu ofisela ukuthi kube lokufa komuntu. So hayi, lathi siyakhala labanye nje.
Kuyini kahle kahle lingathi lizamkhumbula ngakho uMgabe?
Hayi, okomhlabathi sibili wazama wayenza simile ukuthi abantu abamnyama bathole umhlabathi. There were several ways he could do it, but ngendlela ayenze ngayo, hayi akula muntu okhala kakhulu ukuthi wena sikala nje ukuthi sometimes ukudla kusekho, but ukuthatha umhlabathi wakunika abantu abamnyama yinto enkulu enhle ayenza.
Sikhangele njalo icele lakhe elibi, ukubulawa kwabantu ngegugurawundi, ukuhlukuluzwa kwabantu. Kuyini obona embalini yakhe azakhunjulwa ngakho ngabantu abaningi?
Hayi, abantu abaningi bazamkhumbula, especially sesitsholo ilizwe lonke. Hayi, bazamkhumbula ngakho noko ukuthi wathatha umhlabathi wawuletha ebantwini lokuthi wayengumuntu wayelweli ilizwe. But nxa sesibuya kulo mhlulo wangapha, bazamkhumbula kodwa bengakhohlwanga ukuthi laye waba nguye owayenza amabutho awe-50 Brigade ukuthi azowathaka abantu ngaleyani indlela.
Bakhona abanye abathi kulusizi ukuthi uze watshona udaba lwegugurawundi engazange aluphathe ngokugcweleyo, watsho okwenzakalayo kumbe waxolisa. Ukubona njani lokho?
Hayi sibili, ukuxolisa into enkulu yokuthi bona nxa ungumuntu ungaphambanisi ebantwini uyatsho ukuthi ona mphambanisi luxolise, whether bayakuvumela kumbe abakuvumeli kodwa uyabuxolisile. It's unfortunate ukuthi kuyenza kele yena engazange axolise. Njalo indaba le peace and reconciliation eyenzakalayo ibuye yayenziwa ngulo umnankagwa wakwenza kathesi, yena kuyikuthi ubevele engafisi ukuthi yenzakale ngendlela. So waze wabhubha engazange akubone ukuthi kuyaxoliseka kumbe hayi. But ukuxolisa into enkulu sibile ebantwini. Anyway, lapho yabo kuphambanisile uyatsho ukuthi lapho amphambanisile kuze ukuthi abantu baxolisayo bayavuma kumbe abavumi.
Umnumzana Isaac Mabuka ngumkhokheli webandla lezaphu ubexoxa ecingweni lomsakazo weStudio 7 ekobulawayo.